ukukhona khona kokuke kwemilungameli ukuthi izipondiso ze-SADC thina siku-SADC la thina sisebenzelana namazwe e-SADC njengoba siku-SADC laba i-European Union layenza okwayo ngale abona i-Central Africa labayenza okwabo labo ngale ukuqondana nokhetho kodwa kunama-standards alokuhambelana entweni zonke eyabe zisenziwa ekhethweni lo nokumusana kokuthi labana ababuye bezokhangela labo bezosikhangelela ukhetho kodwa bathole ukuthi mbomo okukhona thina silandela khona okukho okwabekwa yi-SADC oyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyizimbabwe kuphela sayenza simanyele lamazwe e-SADC siyenza ku-uniform ndikuyahambelana okwenziwa amazwe e-SADC lanxa sihamba siya-observe bona ngale amazwe e-observe nakuyabe kukhambelana kodwa laba abanye abafunayo laba ukuthi kube lama-electoral reforms hhayi yilabani abantu abathi bona bahambe ngoba becela ama-sanctions ngani bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bethi bona umumo lona ama-sanctions lethi okwenziwa ebantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe ama-sanctions kuqala bese sikhulumani-keze sikhuluma ukuthi nxa kunokunye abakusolayo ngoba bazabona utshani elihlweni lomunye kanti bona kwawamehlo kulobhodo kulengodo emehlweni abo ngoba kumele baqale bazihlolisise kuqala bengakaze behlolisise abanye
kodwa abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala i-ZEC ilamalunga ayamele kucele le-ZANU-P F kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi i-ZEC ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezitshiyeneyo eminye imithetho emele yesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele iguguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
yazi inkomo i-ZEC izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kuhulumente engakayi ku-ZEC abudingi thina lokwana nkomo kodwa i-ZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje ngoba ongazanga asebenze ongazi lutho ongazanga asebenze noma kuliphi kwezinye imihlabo noma njengakuthi kaphethe khonapho kulabantu abanye abaseva ku-government abaseva ngaphi abangena kukhomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo la kwabanye amabandla bangena kubuzethu kwapha ezombusazo bangena bakhona babakhona kuzethu khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bale beshole ukuthi abantu abathile bake basebenza kuhulumende noma bekuzayo kodwa i-ZEC izimele yodwa yikho kukhona lokho nkomo and thina kukhangela futhi kakhulu ukuthi i-ZEC impumela lale yabakhona asikhangele sithi thina i-opposition lamalunga edani lephalamende kanti mina ngiyangithi ngibachallenje ngithi lakuhambelana ephalamende nimale thiuphutho kwalokuhambaka kuhle ina phela ukuthi lana alikhethiwa ngaphela ngezinye indlela lingavumkeli ukuhambe ephalamende mina lelayelalikhethwa kodwa bakhona ephalamende ngenxa yokuthi bayi-product ye-ZEC yena leekhona bayisholayo.